amasisti zomele ngabe ayinklethi indaba eyamanzi eHarare ukuthi ngabe kulungiswe njani kwenzwe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukhansela uyesile vele ngaboni yena upho ngokukhethelwa njentona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsenza yena ongikwazi kahle kahle kuyini engakwazi anto abona ngapho ngobulawayo sisila ngokuthi vele ikhansela igcwele amandebele amandebele asobantu abathanda ukutyonta bayayisaba vele into yayiyicorrupti ungabuya kuzamnyezela ngento yokutyonta ufuna ngishiyelo kami imbuli yami and maze ngale esitshabeni ngale abalandaba uyakutyonela zakuthi njeneleyembo yigqokileyo nxa uvele ulele ubhayile so anto abona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba lamakhansela abakwazi ukuthi ukuhamba njani basupervise into leyo lathi lapha ngabe abantu abarani amakhansela amadebela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lapho kodwa thina silenhlanhla ukuthi wona sinabantu abalobuntu abangakwazi ukuthatha into engaso yabo ngale bayayithatha shiyeni vele abalasikhathi lako abala-yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathi sithi awukwenza umsebenzi ican tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyezangena emsebenzini onalowo kodwa ngapha kulawo ungafaka i-1 million ican tell you that almost 800-900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye nalabo asebesindey ubukhiwo nalowo but lana bantu ona yikho kwezela ukuthi wona ubone ivile emgwaqhweni ingcolo amanzi lapha kubulawa uyanathezela empompini ungesabeli ukuthi ongeti ungakhulisi nti
nanto ke udaba baba Mkandla uyavumelana la yini uGolide lapho athi khona hhayi uhulumende singamgcobi amafutha engulube angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni le yobusele obuhulukuqoyo okungathembeki ukuba lenkohlakazi akhothwa-ke gandelo thuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sekuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungazalo lithiyela amakhansile wodwa ngobana banje imali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende-ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afanyelihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafika u-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesa amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe lizakufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla
uyibeka kuhle ubaba Mkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumente uqinisile kakhulu sibili yikho ubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesigabazini sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonje hhayi akuna nto ehamba kuhle la waba wasaspenda umeya weHarare namanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into yeniyezane ukuthi khonapho landilani uhulumende aqine thi beqeleni but uba umkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe nelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaza ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangelisizwe khonokho sibilina singa and ungikhulumele elinye ibala engilithandile kakhulu baba umkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphathi lezi yikho khonaphana okuhlela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu bakabantu ungena ungena ngokuthi wena i-ZANU-PF against i-NDC kukanti-ke kwesi khathi uyabe khuluma into engikuqina ukuthi hayi khangela ukansela wakho benza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele kolokho
hhayi kwezwakala baba Mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwa lidaha lakoJuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokoJuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi uNkulunkulu ngaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini elilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe sizangena kwezembusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuyakufa lalabo esithi ngabafakeli bethu sithi sizizele.